Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza bese Washington DC.
Walamukela ngenjabulo lenkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 2 Mpalakazi 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
nani labantu abatholakala belegcikwane leCOVID-19 kobulawayo liyakhuphuka. Abantu sebethe bathi ukululazisa ukubaluleka kokunanzelela imithetho esiyithola kuWorld Health Organization ekhuthaza ukuthi kumele sihlale sigqoke ama face mask elesizana ukungatholakali ezixukwini.
Ibulawayo ibone ukuphonga kwenani labantu asebetholakale beleCOVID-19. Phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo, izolo kuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 nabatholakale belayo edolobheni leli.
Uhulumende ngayo uyasilalela nje thina abazali, njengoba ngabantwana bethu laba asebebanjwa yikorona ezikolo, savele sasho thina ukuthi zingavulwa lezo zikolo kungakabi lamalungiselelo okuvikela umkhuhlane unjengama-sanitizer lama-mask, into ezinjalo.
Izifundi ezingamashumi amahlanu lambili 52 zezikolo ezithi iWard Love leGoromonzi High School ezisesigabeni seMashonaland East zibikwa zihlolwe zatholakala zile COVID-19. Kunabanye abathi kuningi okwenziwa ngumongameli Donald Trump okuncomekayo, kube lokunye njalo okubi okwazondisa abanye ngesikhathi ebusa eMelika okweminyaka emine edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho lakoBulawayo lokhu lihamba phambili ngenani labantu asebetholakale beleCOVID-19 phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo. Izolo kuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 abatholakale belayo edolobheni leli. Idolobho lonke lelabantu abedlula amakhulu amahlanu 516 abagulayo okwamanje. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhanya zingagqize qhakala ngobhubhane lwe-coronavirus, lalova inani labathinteke yileli gciwane likhuphuka mihla ngemihla, njalo kuyikuba laba ababanjiweyo ngabathelelana emphakathini ezigabeni abakizo bengazange bethekelele phandle kwelizwe. Uphenyo olwenziwe ngabe IM4Bulawayo Fighting COVID-19 luveza ukuba uZulu wakoBulawayo kasazihluphi ngokugqoka ama-mask, njalo akasalandeli iziqondiso zokuvikela ku-COVID-19. Unkosikazi Bathabile Badlamini, isikhulumeli senhlanganiso ye-IM4Bulawayo Fighting COVID-19 Trust, uthi abantu sebelulaza iziqondiso zabezempilakahle.
Inani labantu abatholakala belegcikwane leCOVID-19 kobulawayo liyakhuphuka. Abantu sebethe bathi ukululazisa ukubaluleka kokunanzelela imithetho esiyithola kuWorld Health Organization ekhuthaza ukuthi kumele sihlale sigqoke ama face mask elesizame ukungatholakali ezixukwini. Ubufakazi balokho sikuthole phambili kokukhuluma lentsha yaseLuveve eMagwegwe eCountry Park lasePhumula, lapho abaphume soba labasitshela ukuthi kuma communities lapho abantu abagqoki ama face mask, njalo futhi ma begada amabhasi abagqoki i face mask. Futhi laba abatholakala begqoke ama face mask bagqoka ngoba bebona abomthetho.
Unkosikazi Sharon Gumbi, umongameli wenhlanganiso yabantu abaphila le-albinism ebizwa ngokuthi Princess Safety Center Foundation, upha umbono wakhe ngembangela yokukhuphuka kwenani lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus.
IBulawayo isiyi-epicenter ye-coronavirus lapha elizweni lethu. Abantu we are so relaxed koBulawayo. Okwesi-2, amanzi mahlabezulu ezibhoraneni, they are not maintaining social distance, they are not even wearing their masks ngoba bafuna ukuthi khona bathole amanzi. Futhi abantu they should be serious, i-corona ikhona futhi ngeqiniso njalo iyabulala. Abantu akumelanga bagqoke ama-mask ngoba bayesaba amapholisa. Kumele bagqoke ama-mask ngoba bavikela impilo zabo ku-coronavirus.
umnumzana George Moyo, isakhamuzi sakoBulawayo, usola uhulumende ekukhuphukeni kwenani leli.
Ama cases e-corona ayakhwela kakhulu especially kuBulawayo neMathebelele region nje. I think kuka two singakufaka sithi abantu ngokwabo they are to blame, phinde sithi nama authorities labo futhi they are to blame. Abantu sikhangele ukuthini, abantu sebe-relaxile, abasagqoki ama-mask, awusela social distancing, even uku-sanitizer emashopu abantu uyambona umuntu isala, kungaba isizathu ebantwini. But siphinde sikhangele kuma-authorities emabhasini kubuza ubukho lapha ayiwe safakelwa nguhulumente ngothiwa singagada amanye amabhasi. Akuna social distancing, ngena kuminyeni amabhasi angikhona afumigethwa, akusanitayiza, kunzima. So ama-cases azakakhwela sibili kuzayo.
Udokotela Mthabi Sibhebhe upha umbono wakhe ngokungabe kubangela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Ama-cases e-coronavirus lokho eyanda eZimbabwe, ikakhulu kobulawayo. I-reason why abaningi besuka kobulawayo yindaba yokuthi iBulawayo yona iduze kwamabhoda amabili, ibhoda le eBotswana esePlantry, enye ibhoda esebedbridge eya eSouth Africa. So abantu sebehamba kakhulu, and enye iproblem ekhona yokuthi iBulawayo ayilamanzi. Angazi ukuthi songamaviki amangaki abantu behlala bengelamanzi. Ngakho-ke ukuhlanzeka kwakhona sokuhlupha. Ezindlini abantu bageza ngani izandla? Ema-restaurant abantu bayaminyezelana. Lokuthi iningi vele kalisalaleli lokho kwakukhulunywa yi-Ministry of Health ukuvikela ukuspreada kwe-coronavirus.
Kusukela ekuqaliseni kwenyanga edluleyo kaLwezi, iBulawayo ibone ukuqansa kwabantu ababanjwa bele-COVID-19. Izolo kuphela kube labantu abafika phose ikhulu i-95 ababanjwe belegcikwane leli elizweni lonke leZimbabwe, kodwa akula obhubhileyo. Phakathi kwalelo nani abangamachumi amahlanu lanhlanu 55 ngabakoBulawayo. Lokhu sekudale ukuba idolobho leli likhokhele ngabantu abagulayo belaliswe phansi i-COVID-19 bengamakhulu edlula kancane amahlanu i-516, lilandelwa isigaba seMathebeleland South esilabantu abalikhulu phose lengxenye i-148. IMashonaland West ilabantu abedlula ikhulu i-139 abagulayo, ilandelwa yiHarare elaba likhulu lamachumi edlula amathathu i-134. IMathebeleland North yiyo elabantu abaningi abafunyanwe sebepholile izolo abalikhulu phose lengxenye i-143, njalo isisalelwe ngabantu abangamachumi amahlanu i-53 abagulayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izifundi ezingamashumi amahlanu lambili 52 zezikolo ezithi iWadlovu leGoromonzi High ezisesigabeni seMashonaland East zibikwa sezihlolwe zatholakala zile-COVID-19. Okuhle kwabangela ukuvalwa kwazo izikolo zona lezi zombili. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izifundi ezingamashumi amabili lane 24 zasesikolweni seWadlovu zibikwa zitholakale zile-COVID-19 ngomvulo osekukhuphule inani lasebetholakale belegciwane leli. Lokhu izikolo zavulwayo ngompandula selikumachumi amane 40. Abalichumi lambili batholakale belegciwane leli esikolweni seGoromonzi High School ngemva kokuhlolwa kwezifundi ezingamachumi amathathu lasikhombisa 37. Lezi zinombolo ezivezwa ngabequla elibona ngezokuvikelwa kokumemetheka kwalomkhuhlane esigabeni seMashonaland East embikweni wabo abawethula nsuku zonke owe-COVID-19 daily updates. Abazi ngokwenzakala kulezi zikolo bathi ngempela kuliqiniso ukuthi izikolo zombili sezibhekane lodubo lokuhlaselwa yi-COVID-19, lanxa abaphathi isikolo besala ukukhuluma labezindaba. Abazali lezihlobo zabantwana abafunda kulezi zikolo bazonde baganuni wabo besithi kungani iziphathamandla kulezi zikolo zingazange zabazisa isikhathi sesekhona ukuze kuthathwe amanyathelo. Umnumzana Melusi Banda olesihlobo esifunda eWadlovu High School uveze ukukhathazeka okukhulu ngale imibiko.
Kulumende ngayo yasilalela nje thina abazali njengoba ngabantwana bethu laba sebebandwa yi-corona esikolo. Savele satsho thina ukuthi zingavulwa lezo zikolo kungakabi lamalungiselelo okuvikela umkhuhlane okunjengama-sanitizer, lama-mask, into ezinjalo. Kodwa-ke inani lakhona selikhuphukile njengento vele sasiyazi bezenzeka. Kanti ugovernment wethu lo wenze kwakhe khathesi uthi yena sezavale lezo zikolo. Uthi ukuthi vele le ndaba le mali kuphela okuvele kala ndaba. Hayi, le nto iyasixaka kakhulu, sibili buhlungu ngithi thina abazali.
Isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wezisebenzisana loZulu e-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mbavela Sikhumalo, uthi uhulumende wavela wenza iphutha lapho evumela ukuvulwa kwezikolo engelandlela zokuvikela izifundi, ababalisi nabazali.
Impilo yabo isengozini. Uhulumende kufuze izikolo kathesi zivalwe, kusale labo ababhala ama-examinations kuphela ukuze engafaki impilo yabantwana engozini. Bonke laba abangabhaliyo ama-exams kufuze baphenduke ezindlini, baphenduke emakhaya. Kusale labo ababhala ama-exams abo.
Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union RTUS bathi lokhu osekusenzakala yikho kanye ababe kuxwayisa uhulumende ngakho izikolo zivulwa kodwa wangalaleli. Unobhala esigabeni seMathebeleland South ku-RTUS uNkosikazi Mbelisa Jingwangwana ulandisa kabanzi ngalokho.
Izikolo eziningi azinelisi ukuthola lokho okuthiwa ngama-PPEs avikela ukuthola igciwane le-COVID-19. Siyathemba ukuthi ngemva kokubona lokhu izikolo zizavalwa kusenzela ukuthi inani leli lingabi lokho elingezelela likhula.
Umphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Kane Matema utshele intatheli izindaba ukuba akazi lutho ngezikolo esezithe zavalwa ngenxa yodubo lokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. UMatema utsho lokhu izolo kusihlwa emhlanganweni lentatheli izindaba ovame ukwenziwa ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo ele-cabinet.
Sikhangela isikolo sinye ngasinye kusiya ngokuthi kuyini okwenzakalayo. Kodwa bonke labo okumele babhale imihloliso yabo bazoyibhala. Asila sikolo esithe savalwa ngenxa ye-COVID-19.
Emhlanganweni munye umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa uthe uhulumende ukhathazekile ngezehlakalo zokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kwezifundi njalo ezokwenza konke okusemandleni akhe ukukwenqabela lokho. Lanxa uhulumende elokhu engavumi ukuthi kulezikolo esezivaliwe ngemva kokuhlaselwa yi-COVID-19, lokhu likhula uluhlu lwezikolo esezithe zahlaselwa yileli gciwane le-COVID-19. Ngaphandle kweGoromonzi le-Wardlove, iStudio 7 ibike ngesikolo seMchabezi esesigabeni seMathebeleland South. Kuthi ngeviki ephelileyo bekubabazwa isikolo seJohn Talak, iMatopo High, Chinoyi lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ngolabanye abantu abathi kuningi okwenziwe ngumongameli Donald Trump okuncomekayo, kube lokunye njalo okubi okwazondisa ikakhulu abensundu labanye emhlabeni jikelele ngesikhathi ebusa elemelika okweminyaka emine edluleyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abancoma okwenziwa nguTrump kusekela ngomnyaka ka-2016 bathi umuntu okhuluma intando yakhe hathi lokho kwenziwa ngenye inkokheli yamazwe. Imbongi eludumo uRobert Dube uthi uTrump ngumuntu okhuluma santando.
Ngumuntu obekhuluma into esenhlizweni yakhe. Umuntu wayekhuluma noma yini ayicabangayo. Umuntu wayesithi engezwa kusithi akhulume. Kodwa enkulumeni zakhe wayekukhuluma wayekhuluma iqiniso ngoba wayengesabi ukukhuluma iqiniso ngomunye umuntu umbe ngabanye abantu. Yikuthi abantu sebajayela abantu abangunguza iqiniso. Umuntu uma esenza izinto ezimbi, uma sokukhulunywa ngaye kuthiwe ulungile muhle, abantu bayajabula ukuba laye. Kodwa yena ube ngesabi ukukhuluma iqiniso. Asephose wazonisela ngakho yikuthi ukhetho solwenziwe wanqotshwa abe sesithi uqilibezelwe abe sengumuntu okhuluma ngokuthi akasafuni ukuphuma esikhundleni kuyamehlisa isithunzi kuza kwenza ukuthi ngesikhathi esizayo phela ipolitiki iyavuka iphindilale injengemimoya esefuna futhi ukubuyela esikhundleni abantu bangamethembi basebesithi umuntu onje uma angabuyiselwa futhi kungenza ahle agcilabe lempande angaphindi futhi avume ukuphuma
uDube uthi uTrump uzehlise kakhulu ngokudlelana labantu abangaqondakaliyo
wenza iphutha ngokucwasa ukubandlula ngokohlanga okuthiwa ngolimi lemzini iracism ube ngumuntu umuntu omhlophe kodwa abantu abamnyama ubebeyisa abantu abamnyama kakhanyanga ebalwela abantu abamnyama kakhanyanga ebanika isithunzi sokuthi labo bangabantu
umnumzana sikhumbuza umlalazi laye uthi uTrump uvule abantu ingqondo loba nje ebecaphula abanye
for 4 years intshumayelo kwaTrump yoyenza ukuthi thina sibona ngani uphumelele ubaba uTrump kusenda a clear message to say singafanana kodwa nabo sihambe sibe nenyawo ezimbili njengabo kodwa imiqondo yethu kumele ngathi sisebenzise singahlali phezu komqondo loya mama abathi ukhamela umuntu omnyama yebo bona nijabulile mina ukuthi kusekunomuntu omnyama ozokhokhela naye hayi bantu bakithi uyafana nobaba uobaba ufakiwe naye bokuyindoda nje faka ebandiswa amatomu ukuthi idizalele kumnyama lingahlahlathi lingena ihla eganga bese liyobona ngaloko mfulu ukuthi awukahlenibo ngaphandle kwabelungu singaphila abantu nje ababekiwe nje ake sifoneni ukuthi amadoda afana nabo Martin Luther King the Jr. amadoda abekhuluma iqiniso njengamadoda afana nabomalema namhlanje njengamadoda afana nabojoshua nkomo umqabuko amadoda abekhuluma iqiniso ukuthi hayi asidingi belungu ukuthi siphumelele bantu bamnyama asimeni sodwa kwabo uTrump na uchile ukuthi belungu asimeni sodwa iphumelele indoda uTrump ngabe kuqhubekile yanikezwa enye 4 years
baningi njalo abantu abathi uTrump uthethisa abantu zonke isikhathi omunye wabo unkosazana Kathiwe Moyo othi akwenzayo khona manje kuveza ukuba kadlelani kahle loZulu
kanti yena kungani engavumi ukuthi udliwe angithi laye ngesikhathi engena wazithi udlile abanye mhlawumbe ngithi yena wawina vele namhlanje phela kuyinomunye okungangokuthi kumele ukuthi avume ukuthi udliwe admite ukuthi sone sami isitulo athone ehlala kuso kayisi kaseyisi sone sakhe angithi yikho phela kule egama elithi kusinwa kudedelwana ngokunjalo laye akaphumule ayekhaya elima njengabanye
uTrump wangena esikhundleni wavimba abantu bokuza lokunye okujiyeneyo bakhona abathakazelela akwenzayo kule Melika kube labanye abasola kakhulu izenzo zakhe okwamanje kavumi ukuthi unqontshwe ngumnumzana Joseph Biden kukhetho olusanda kwenziwa igqota elikhulu lelizwe lwemelika umnumzana William Barr uthi akule bufakazi obuveza ukuba ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa lwebiwa nguBiden labanye bakhe abakubandla namademokrats ngimele iTudio 7 ngiseMaryland ngingukeith Stube
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums kanye lakuqonga kwenani labatholakala beli-COVID-19 ukuvulwa kwemingcele yeZimbabwe le emazweni angumakhelwane kanye lokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Esigabeni lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni namhlanje sibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Kenneth Chikerema ohlala esigabeni seTexas khonapha eMelika wasungula inhlanganiso yokuthuthukisa umsebenzi wokubuthanisa imali ukuze kusungulwe uhlelo lokwemba izibhorane zokutholisa uzulu amanzi ole Zimbabwe Water Project.
Inhlanganiso le ithiwa yi-Water for Zimbabwe Project iqalise ngoSeptemba 2020 injongo yayo is uthi sizama ukuncedisana nje labanye abasediaspora ukuthi nxa singafaka izandla sonkeni nje dikela nokungamapeni uhlangane sebona ukuncedisa abantu abasekhaya ngendawo yamanzi ukudila amabhodi.
Kuyini sibisibili owawukuthi ukubonile ukuze usungule ukubuthanisa imali?
Abengisekhaya sela ngoJuni 2020 ngaze ngayophuma ekupheleni kuka-August 2020. Into yasinganiyangihlupha nje enhliziyweni ukubona abantwana abancane ngasingasuka endlini ngibona ngabantwana kuthela amabhakedi kusiyama ezibhoraneni bedinga amanzi. Ngihambe edrobheni ngiyenze engikwenzayo ngize ngiphenduke mhlambe ilanga selisizwe liyetshona khona libona ngabantwana kuphela sokuzafika esibhoraneni sokuthole khona kungadlanga namanzi kuyekuyabe kunganathanga lokho kuselayinini kufuna ukuthi ufake amanzi emabhakedini. Abantwana abancane sibili abazwisa ubuhlungu. Abanye bekungaba umama ngapho ngiyohlela umntwana ngapho ulebhakedi elinye lisekhanda elinye lisesandleni angathi kanti kungathini nxa ingadinga nje abangane lezihlobo mbila abanye nje abangaba lesifiso ukuthi sincedisane ngokudinga ongamapeni sifake amabhuku lapha nalapho ezibhoranini abantu bathola amanzi.
Ngaleso sikhathi kulapho waqhamuka khona isihudo ngenxa yokunatha amanzi angcolileyo emzini weluvevi lemzini ehanqe iluvevi.
Siyakwazi ukuthi eBulawayo kwaye kwaba ne-outbreak ye-cholera and aso umkhuhlane wokudlala uyabulala and abantu ngokomiyelwa abalalala namagetsi okuthi ukukhipha ingcekeza emanzini lawa so abanye bagcina zile nathenjalo ngokuhlupheka kuzaletha imikhuhlane.
Abantu bayalandela na iziqondiso ezokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus?
Imithetho yekhona angithi bathi usemele ungumuntu ozivikelayo ngokugeza izandla amanzi alesepa lapha nalapha abakukwanyisi ekhaya amanzi akhona lawo esikhuluma ngawo abalawo okuthi banathe nje okugeza-ke abakwanyisi kulamalokishi enjengenkulumane labe ngaye ngafika khona ngikhuluma nje lo mngane wami esithi sokule amamansi amabili bengatholi amanzi abanye nje abalutshwana abakwanyisayo sebesekungokuthenga ebantwini abalezibhoraneni so ukuthi umuntu aze athole amanzi okuthi ageze nje echithe ngaphansi abakukwanyisi.
Suwenelise ukusebenzelana labangaki njalo wenelisile na ukubuthanisa okuyimadlana?
Ngapha kusona bengihlala khona sengikhulume labangani bami nje besigcokanyana labanye nje ingane iyazama ukubanika ingqondo yenaleyo ukuthi nxa singancedisana sibambisane. Abanye bayathembisa sibili ukuthi leyo bazafaka lawo okuncane inyana abanye bathembisa ngabo Christmas after Christmas bazamaze bangani bayamphose lawo mbijana. Ama-promise akhona sibili kodwa ukuthi sengasukuma namhla ngithi sengisiyafaka isibhorani eluvevi eshabalala ngabe hhayi ayikagwanisile. So yiko kwenza ukuthi ngize ngicele abantu abo-Voice of America ophi nxa benganginedaba ngithi indaba leyi iqhubeke iye phambili ibone ukubamba abantu basendaweni ezithiyeneyo inqelawo singabonisana sincedisane ukuthi amapeni akhona agwane ngiyekhaya siyenze into zamanzi lesinceda abanye.
Utholakala ngaphi?
Houston, Texas. Umuntu othi ngidinga ipeni kokuphela even umuntu olengqondo even umuntu ole engaba lesaka nje lesamende omunye langathi yakwanisa ukusinika nje pump yokuthi khipha amanzi ngapha anything abangakufanisa nje bangakwanisa ukuthi bacontribute indaba leyo iye phambili sibone ukuthi sibhorane siyayenzwa ngiyayemukela sibili. Ngikhona kuwhatsapp unumber 281 750 2798 khona ungadinga uKenya Stikerema kuGoFundMe lingadinga uWater for Zimbabwe Project ikhona la engivulileyo ipage.
Umnumzana Kenya Stikerema yisizalwane seZimbabwe esesihlala esigabeni seTexas khonapha eMelika sixoxe laye ecingweni ekhona ngale eTexas. Ayinhlanganiso evulela ilungelo loluntu elizweni bayayincoma okwamagama indingimba yalonyaka yomkhankaso we-16 days of activism against gender-based violence yona ethi Orange the World, Fund, Respond, Prevent and Collect. Unkosikazi Bethu Tsunga wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust ngomunye wabancoba inkuthazo eyenziwa yindingimba yalonyaka esithi lo mkhankaso uqhakathekile ukwedlula eminye iminyaka ngoba kulokuqansa kwenani labantu abahlukumezekileyo ikakhulu ezindlini kungenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Asizweni ixoxalo Mike Hobe we-Studio 7.
Siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame umhlaba wonke jikelele. Amalanga alithumi lasithupha lawa abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Amalanga lawa aqakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona. Inhlanganiso eziningi emhlabeni zithatha leli thuba ukuba zikhankase kakhulu ngobubi bokuhlukumeza abesifazane lokukhuza obaba ukuthi bangakwenzi lokuchazela uZulu umonakalo owenzakalayo ebantwaneni abakhula bebona udlame ekhaya.
Ubona ngani ingxabangxoza yenzakala ezindlini yaphambanisa na impilo zabo?
I-gender based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala. Abantwana baba le psychological trauma. Okubi kwakhona ukuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku counseling kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Laba bale low self esteem abenzi kuhle ezikolo abadlali kuhle labanye abantwana baba lenzondo abakhona ukuyikhuphela kwabanye abantwana ngokubachaya. Kwenzakala ukuthi kube yi-vicious circle yokuthi labo abakhule bebona udlame bagcina belodlame emulini zabo. Uma bengamantombazane bafuna ukuqinisela emendweni olodlame noma ngoba yikho nje abakwaziyo abakhule bekubona.
Awusitshele umbono wakho mayelana ngendikimba esingathi ngesikhiwa i-theme yalo mnyaka.
Injongo yalonyaka yomkhankaso we 16 days of activism against gender based violence i-Orange the World. Ngaphansi kwayo kulezihloko ezine ezikhuluma ngezinto ezijiyeneyo ezingasiza ukuzama ukugwema lokuqeda udlame kwabesifazane ikakhulu ngalesi sikhathi se-COVID. Okokuqala yi-fund imali kuyikukhankasa lokucela ukuthi ngaphezu kwemali ekhitshwayo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kumele kube le mali yokulwisana lodlame kwabesifazane. Isihloko sesibili yi-respond. Kule mibiko eminingi ephathelane lamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Ngakho ke elinye lelinye ilizwe liyakhuthazwa ukuthi lenze inhlelo response strategies zokusiza abayabe behlangane lodlame. Isihloko sesithathu yi-prevent. Elinye lelinye ilizwe kumele libe lenhlelo ezokuvikela abesifazane lamantombazana ukuba udlame lungabehleli. Kumele kube lenhlelo zemfundiso kubobaba isikhathi sonke ukubachazela abesilisa labafana ngobubi bodlame. Isihloko sesithathu yi-collect. Data collection iqakathekile kakhulu. Kumele kubhalwe phansi ukwenzela ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi bangaki abantu besifazane lamantombazana abahlukunyezwayo.
Gqiba ingxoxo yethu bethu ngokuphosela amazwi akho okugcina ikakhulukazi kubo bonke abantu abasakhulayo abake bahlangana ngengxabangxoza ezindlini.
Udlame lubi kakhulu njalo luphambanisa ingqondo lempilo zabantu abazithola bephakathi kwalo udlame. Kudinga wonke umuntu asukume adlale indima yakhe yokuqeda udlame kubomama lamantombazane. Basikhuliseni abantwana abangabafana sibafundisa ukuhlonipha omama lamantombazana emakhaya. Kasibafundise ukuthi angamthinti, angamphakamiseli isandla noma emphambanisele kanjani. Sibafundise ukuzibamba lokuzikhuza uma bezondile. Uhulumende njalo kumele enze inhlelo ezingena ezikolo bafundiswe abantwana abangabafana besesekancane ukuhlonipha amantombazane.
Lo ngunkosikazi bethu Ntsunga oyinhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust limuzwe exoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singeke ihlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. IBulawayo ibone kuqonga kwenani labantu asebetholakale bele COVID-19 phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo. Izolo kuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 abatholakale belayo edolobheni leli. siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rwe